udokotela uThokozane Khuphe ulokujabula okumangalisayo kakhulu ngempumela yama-by-elections lawa adlule ngenyanga kaMbimbitho. Abalandeli beStudio 7 bazakhumbula ukuthi udokotela uKhuphe ngunhlolanja wasungula umkhankaso okuthiwa hashtag beat the pot, no vote for Monzora, no vote for ZANU-PF. Waphinda njalo mhlana zimatshumi amabili lanye ngoMbimbitho wamemezela ukuthi abantwana bonke abeZimbabwe kanye labalandeli bakhe bavotele ibandla le-CCC. Ngokunjalo abalandeli bakadokotela uKhuphe kanye labantwana beZimbabwe bahamba bayavota ngokuningi babo bavotela iCCC, waphuma impumelo enhle kakhulu leyi oyenza ukuthi iCCC ibe lamasithi angu-19 phakathi kwe-28 ade contestwa kudale lephalamende. Siyathaba ngempumela leyo ukuthi umntwana ozeleyo ole-2 months ukwanisa ukudla ibandla ele-42 years libusa ilizwe leZimbabwe.
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka 2023, libonungani liza ngena kukhetho lolu njani? Liza sekela yini ibandla le-CCC?
Okucacayo kumuntu wonke weZimbabwe ukuthi kuselo hambo olude ukuze silungise i-electoral act yethu sibe lama-electoral reforms, ngoba siyakwazi ukuthi ngokhetho oludlulileyo ama-candidates azanganikezwe i-voters roll e-updated e-capture wonke umuntu akwaziyo ukuthi kusebenze iphi voters roll ku-election le edlulileyo. Siyakwazi kwezinye indaba kulama-allegations awe-vote buying ukuthi abantu bethengwa ngomumbu, bethengwa ngamabhasikili ukuze bavotele amanye amabandla. Kwezinye indaba ama-polling station abefakwa emaguswini. Kwezinye indaba ungacaci i-voter inspection le-voter education. So esingathi khona amabandla aphikisayo kufuze afuqe ukuthi kube lama-electoral reforms sisiya kukhetho luka-2023. Njalo izekhi kufuze ifuqe ukuthi itshengise ukungakhethi ihlangothi sisiya kuma-elections alandelayo, ukuze impumela yokhetho ibe impumela ezathathwa ngabantu bonke beZimbabwe serious, ungabi lo muntu ozancintisa i-outcome ye-election ezayo.
Kule ndaba ezimbalwa eziphathelane loluhlu lwabavoti, i-voters roll, esibone zivezwa ukubana azihambi kuhle, lina njengebandla lithini?
Abalaleli beStudio 7 bazakhumbula ukuthi uthe kuqala uMbimbitho lonyaka udokotela Khuphe uyenze umhlangano labonozindaba kobulawayo, lapho achaze khona ukuthi njengebandla le-MDCT kusiwa phambili sebezasebenzelana lamanye amabandla aphikisayo ukuze kufuqwe uhulumende weZANU-PF low ohlukumeza abantwana beZimbabwe. Uphinde wakugcizelela lokhu mhlana zimajumi amabili lanye ngoMbimbitho, lapho atshele khona abantwana Zimbabwe labalandeli bakhe ukuthi kabavotele ibandla le-CCC sisiya kuma-by-elections. Okucacayo ngalokhu yikuthi sisiya kukhetho luka-2023 sikhangelele ukuthi abalandeli bakamama udokotela uKhuphe basekele i-CCC njalo bagijime ngemva kukababa u-Advocate Nelson Chamisa, ngoba kucacile nje kumuntu wonke ukuthi uma ngasifuna utshintsho lapha elizweni leZimbabwe kufuze sigijime ngemva kukababa uChamisa, ngoba nguye yedwa umuntu simbona ukuthi engakhulula abantwana beZimbabwe kugqili abayikho khona okwamanje.